angibona ukuthi kule nkimbi ngoba ukuthi lokuthi sizodubu yini nxa sizodubu kuyadingakala ukuthi aphume phandle aye mhlawumbe uyabuya edobha okunye angakuthola okungancedisa nxa engahlala kuphela lapha engavumi phandle akuncedi ngalutho kodwa nxa ephume phandle kuyenzakala ukuthi amazona la kube lelinye izumba amabili amathathu azakuthi siyancedisa ngalokhu kuyabe kwenzakele
kodwa abantu bathi sohamba kakhulu lezi nhambo azasihamba kathesi kwazokufika khonapho kuma-25-26 abazake bebone ukuthi ubuya ephetheni so bathi hayi hlala ekhaya mntu omdala ukhangele okuhluphayo
ukuthi nxa sei sohamba kakhulu kufanele sibe kwazi kufanele ahambe okunganani khonaa kuthi sohamba kakhulu ngoba ngayekuthiwa kukhuluma ngokuthi kungaphandle kwebhajethi yakhe ngayengenye into but sokukhuluma ngokuthi ibhajethi nxa isenza ibhizinisi kule bhajethi yokwenza lokhu lalokhu if you are within your budget nxa phandle kwebhajethi yakho akula problem okubi ukuthi usokuqalisa ukwenza into engaphandle kwebhajethi engingakusola mina angiyazi ibhajethi allocatewayo mina nxa ye within that budget I don't see anything wrong
ye abantu bathi khonokho phela kuyingcosana aza kusebenzisa ngoba uhambe yeyi labantu abaningi ngakuthatha kufake ezisebenzini kumbe ayenze ezinye inhlelo zabantu
kambe shuwa ezisebenzini imali ye-one trip ingaholisa amanti isuke ezingaki ikuba emotional over certain things engamelanga sibe emotional ngazo